atisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolesibili mhla ka 10 kuNtulikazi 2018. Ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu namhlanje.
Indaba yokuthi abantu badabule ama posters for political candidates kulikhala elikhulu. Onke umuntu ozabe ngiqamula umthetho lo sizamfaka ijakosi njalo simhambise emajele. Ijele lokudabula iposta lomuntu liyathola 2 years.
Inhlanganiso yeVictory Siyanqoba Trust imanyene leYouth Empowerment and Transformation Trust babe lohlelo lokubuthanisa abasakhulayo abancintisa ukukhetho lonyaka. Impumela enhlolisiso yenhlanganiso ecubungula izombusazo yeZimbabwe Democracy Institute iveza ukuba banengi abasesotsheni abaphatheka kwezombusazwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Amapolisa aweze therapy akuthaza abantu ukuthi bachiyane lomkhuba wokudabulela loba ukucitsha amaposta alemifanekiso yabancintisa kukhetho lalonyaka ngoba lokhu kuphambanisa amalungiselelo okhetho olukhululekileyo njalo phansi komthetho we-Electoral Act kulicala elingenza ofunyanwa elecala agwetshwe iminyaka emibili esejele. UGibson Pepe usethulela lolu daba.
I-Electoral Act inika wonke amabandla kanye labancintisayo kukhetho ilungelo lokunamathisela amaposta alemfanekiso yabo loba amabandla akwezihlahleni emdulini kumbe ezimoteni ukuze uzulu okhethayo abe bazi okwesikhashana kulungiselelwa ukhetho njalo obonakala edabula kumbe cisha lawo maposta wephula umthetho. Ekhuluma emhlanganweni wamapholisa lenhlalele izindaba esigodlweni samapholisa eHarare, uSenior Assistant Commissioner Erasmus Makhoza uthi bazabosha abatholakala besephula umthetho ngaleyo ndlela.
Okwakathesi iZimbabwe jikelele kukhanya kulokuthula, kodwa kulamacala ayenziwa ngabantu abengakwazi ukuthi kungamacala amakhulu. Indaba yokuthi abantu badabule ama posters for political candidates kulicala elikhulu. Onke umuntu ozabe eqamula umthetho lo sizamfaka ijakosi njalo simhambise emajele. Ijele lokudabula iposta lomuntu liyathola 2 years.
Umakhoza uthi lumkhuba wande kakhulu emadolobheni lapho abasekeli bamabandla aphikisayo besuka bayekhupha amaposta abebandla abancintisana lalo ebusuku kuvuka sukuseposta lalo abamsekelayo lapho obekule posta yomunye. Umnumzana Mehluli Maphosa isakhamuzi seHarare uthi amapholisa kumele angakhulumi ngomlomo kuphela kodwa babophe abenza lokhu.
Imama pholisa bekukhulume bengabantu abaleqiniso ukuthi lokhu kabathandi ukuthi kubonakale. Kuyabe kuqondile ukuthi ungabi lo muntu ozakhupha lembenda ibhakani kumbenda iposta lomunye. Kodwa-ke sesimelele ukuthi ma kusenzakala sibona ukuthi amapholisa bawukhuluma ngeqiniso kabasoze bewukhulume bengabantu abakhulumela elinye ibandla kodwa bekhulume bengamapholisa.
Amapolisa achayela ihlombe uZulu weZimbabwe ngokuthula okuselizweni ngalesi sikhathi sokhetho okuvame ukuba lokuxokozela nodlakela eminyakeni edluleyo. Kodwa bayavuma ukuthi kulezinye indawo udlame olulokhu lubonakala okuyinto iningi leZimbabwe elikhangele ukuthi amapolisa asebenze gadalala ukuze kungabi lezehlakelo zokutshaya kwabantu besethuselwa ngesikhathi sokhetho.
Sithanda ukubonga sibili ukuthula okukhona elizweni kathesi. Asonto esijayileyo lapha elizweni ngoba nxa singakhangela ukhetho luka-2013 abantu babehlunyezwa kakhulu but khathesi ngani kuthule. Kodwa kukhona esikuzwayo ukuthi kwezinye indawo abantu abakhululekanga, sifisa ukuthi vele kungabi khona completely.
Amapholisa acabangela ukuthi ukwanda kwezihlakelo zokudatshukelwa kwamaposta kubangelwa ingxabano ezikhona ebandleni phakathi kwawo okuyikho osokulethe udlame. osonuke lwabonakala lwabantu abalisana bengabe bandla linye ocubulo ngeze umbusazwe umnomzana Kudzai Shumba uthi imbangela ingaba ingxabano phakathi kwabebandla linye eqale ukuqhutshweni kubi kokhetho lwama primary
sekulethe ukuthi kube lokuthayana lokwethuselana phakathi kwabantu abasekela ibandla linye yibukhali nje njalo khona ukuphana ukuthi omunye yabesongile umuntu wamudla kuma primary kuse sokumletha nje ukuthi ahambe ekhipha ama poster lana ukuthi lwane ngabe lethuba lokuthi akampeni ngendlela eyiyo engamuwinisa elokhu emsongile ukuthi wamdlelani so konke lokhu singakuthi kulethwa yibukhali nje obusebantwini njalo ke kumele abantu laba babanjwe bathonisiswe babotshwe jele
indawo ezinjengeHarare zikubonakala zinamaposta adatshuliweyo kumbe amanye anamathiselwe phezu kwamanye kodwa iningi labantu likhanya lingazi ukuthi ukhupha lawo maposta licala elikhulu elingakholelwa ekuvalelweni komangaleleyo aphike okweminyaka efika emibili imele isithuthwa 7 ngiseHarare ngiuGibson Bebe.
Abenhlanganiso yabontanga eyeVictory siyanqoba Trust bemanyane le Youth Empowerment and Transformation Trust babe lohlelo lokubuthanisa abasakhulayo abancintisayo kukhetho olwenziwa ekupheleni kwayo nale inyanga kaNtulikazi bemele amabandla ezombusazwe ehlukeneyo. Ubathabile Masuku sethulela loludaba.
Ekhuluma emele abesifazane laba kukhangeleleyo kulabo abadinga ukukhethwa, u-Esther Zitha ubaxwayise ukuthi xa benganqoba bengalibali inhlalakahle yabesifazana.
Mina engibona ukuqakatheke kakhulu kuleyi program ukubana ngazise ama-youth ontanga laba abaza kuyasipresenta indaba ye-health. Nanzelela ukuthi esikhathini esiningi thina abantwana, ikakhulu abantwana abangamankazana noma sisiye ezibhedlela, i-health yethu kayikhangelwa kuqala indaba yokubhadala imali yokubeletha or imali zombhede esibhedlela.
Oncintisa ezimele emguza uMthabisi Ncube uthi yena kasoze akhulume ngokujulileyo ikakhulu ngendaba yegukhurawundi okuyindaba ebibuzwe ngabanye ukuthi yena uzayithini.
Njengelungelo ezimele lodwa edalela ephalamende ngibone ngani akusiyo ndawo yami engangakuthi ngikhulume ngendaba zezegukhurawundi. Lami ngabe ngilamanxeba ngoba nginje ngingahlahlekelwa izihlobo eziningi ngesikhathi segukhurawundi. Kodwa amandla kumbe ngathi ngibone ngani ayisiyo ndaba engingakhuluma ngayo ngizimele ngingedwa. Kodwa-ke ngingakufanele kuhambe kuye phambili sizabe sesikhulumisana ngayo indaba leyo ukuthi kuphume iqiniso livele sobala khona indaba leyo kuzafika emaphethelweni.
Ontanga labanye abangene lumhlangano bathi abancintisayo laba bathi kumele baqale bengene ebantwini bazi indingeko zabo. Abanye ontanga ngabakhuthaza ukuthi abancintisayo bavelele ezigabeni zakhona kodwa omele iMDC Alliance eChabalala edalele ePhalamende uKunashe Muchema ukhuthaze bonke ontanga ukuthi labo baphatheke kwezombusazwe khona bezathola amathuba okuma ekhethweni. Abanye babakade besemhlanganweni lo bakhuthaze ontanga ukuthi bakhuthalele ukuthuthukisa izigaba zabo khona amabizo abo lawo ezakhunjulwa. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Yebo, mthwaka zomuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngokukhasi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 PM kusiya ku 5 PM. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngokhasi lethu ele VOA Ndebele.
Impumela yenhlolisiso yenhlanganiso ecubungula izombusazwe eZimbabwe Democracy Institute ZDI iveza ukuthi baningi abasesisotsheni abaphatheka kwezombusazwe lanxa abakubutho leZimbabwe Defence Forces belandula ukuthi kulamalunga abo aphatheka kwezombusazwe. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
AbeZDI baveze lokhu besethula ugwalo lwenhlolisiso le olulesihloko esithi ZANU-PF Military Deterrence of the Village Vote, Perceptions of the 2018 Election Environment, emkhosini owenzelwe eMedia Center. Omunye weziphathamandla zeZDI ophatheke kulolu phenyo, uMnumzana Bekezela Gumbo, ulandisa ngabakutholileyo.
Into esiyenzileyo njengeZDI ikuthi sihambe sikhulume labantu abahlala kuma-communities ukuthi besitshele ukuthi bake babone yini amabutho phakathi kwabo, njalo bazwa njani uma bewakhangele, njalo njengoba sebezavota kubenza becabange kanjani njengoba besiyavota. And sikuthole ukuthi amabutho akhona and i-government ithi balande into zalokho abakuthi uhlelo lwabo le-command agriculture.
Okwenze bakhethe ukuya kulezi zigaba benzele khona linhlolisiso, uGumbo uthi yikwanda kwabakubutho kizo ezilamalunga eZANU-PF axotshwayo esetheswa umlando wokuba yingxenye yababesekela owaye ngumongameli uMnumzana Robert Mugabe lo nkosikazi wakhe uGrace.
Ukucabangela kwethu kwangokuthi sifuna ukuzwisisa ukuthi iZANU izayenza kanjani ukuthi izame ukuthi ilungisise ama-effects okuxotshwa kwalaba bantu ekhethweni. So sakhetha izigaba zenalezo iCholocho North, sakhangela oHurungwe, sakhangela oZwimba North, sakhangela bonko omaSwingo, sakhangela izindawo zonke ezilama MP axotshwayo ayezandu, yizo sasizikhangela. Yikho lapho esagcina sesithola khona ukuthi hayi kuzokulamabutho amaningi kakhulu ukudlula ini injwayelo.
UGumbo uthi kungalesi sizathu bekhuthaza abazazoqapha ukhetho ukuba bangakhangeleli ukubona udlakela oluvame ukuba khona minyaka yonke yokhetho, ngoba olwalunyaka ukhetho luqhutshwa ngendlela ezikhaliphileyo.
So esikucelayo ukuthi kungabi yithi esikutshoyo, thina esikwenzayo ukuthi sivusi sinika abantu khophe, ngoba into esi-emphasizayo ukuthi akula muntu esikhulumelayo thena seke wabona amasotsha echaya umuntu kumbe seke wachaywa, kodwa ukusatshiswa yiko okugcweleyo. So thina sithi akungeke kube le free and fair election lapho okulabantu abavota ngokwesaba bengavoti ngokukhululeka.
Kodwa isikhulumeli sabakubutho uKenneth Mgwisi uqina ngelokuthi abanobufakazi bokuba amalunga akubutho aphatheka kwezombusazwe mabaye mangalela emapholiseni. Abakubutho baqina njalo ngelokuthi amalunga abo abonakala esemaphandleni ngaqhuba umsebenzi wabo wokulondoloza ilizwe, ukuphathisa ekwabeleni ukudla, ukuqhuba imisebenzi yokulima phansi kwe-command agriculture lezinye, hatshi ngoba bekhankasela usekelo kwabezanu PF njengalokho okuthiwo ngabantu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Live Talk lamuhla kuhlelo lwabasakhulayo olwe The Connection, sixoxa labancintisayo kukhetho lalonyaka, sibapha ithuba lokuchasisa abakuthembisa uZulu lapho benganqoba kukhetho. Tumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze selithinte ecingweni lingene lani kuhlelo lixoxelo ntungamili inkomo ngalolu daba. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, abantu abalitshumi lambili abakade behlelwe ingozi okuvalelwa okwamaviki amabili ngamanzi ebhalwini kwele-Thailand sebehlengiwe bonke kanye lomqeqeshi wabo ngabebutho ele-Thai Navy SEAL labanye. Omakhelwane be-Ethiopia le-Eritrea sebenelise ukukhumisana umlotha baxazulula ingxabano yabo ebisile minyaka engamachumi amabili lanhlanu ngokulobelana isivumelano sokusebenzelana ukuqeda ingxabano. Ukusilela kwemali kuyaqhubeka elizweni njalo inhlanganiso yeFusenet ithi umkambo wensitha yiwo obangela ukuthi lolu hlupho lukhuphuke. Ngakwelinye icele, iZimbabwe Textiles Manufacturers Association ibika isithi ukuswelakala kwemali kubangelwa ukuthi ibhanga elikhulu lelizwe eleReserve Bank liyehluleka ukwaba imali yakwamanye amazwe ngemfanelo osokubangele ukuthi ibhizimusi yalinhlanganiso ibhidlike. Abantu babikwa bezithengisela imali egcekeni njalo amapholisa awasaqinisi imizamo yokubabopha. Ukansela Peter Moyo weHarare usichasisela okwenzakala esigodlweni.
Imali ivela eReserve Bank inikwa abantu ukuthi bayenze iblack market. So abantu laba bakugovernment yibo abatshontshela abantu imali. Kanti black market leyi kayiyenzwa ngomuntu nje. Uyayithatha ngaphi imali yokuthi ukuyenze khonokho yona imali iselakala ebhenki. Okuthi ukuthi kona nje la mabhenki wonke ala mali imali ivela eReserve Bank direct. So abantu bazenzela santando ezisithini lapha lapha. Nxa ufuna $100 uzobhadala $180 ibhondi kumbe i-transfer. What is that? Yi-lawlessness. Abantu abakhipha imali kakhulu kakhulu i-Reserve Bank. I-Reserve Bank yesithi.
Umnumzana Ambrose Sibindi isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association kanye leZimbabwe Congress of Trade Unions uthi okwenzakalayo emkambo wensitha koBulawayo kuhlupha abantu makhaza abangela mali eningi.
Sizananzela abantu abasukuya out sebahambe siyadinga khona ba abantu abalabantwana silabantwana futhi abasebenza out bahambe ethenga manje black market silabantu ngala bafuna ukwelatshwa outside the country abekho ku-medical aid. So abantu kuyabazimela sibili kusegcekeni ukuthi i-Reserve Bank lohulumende indaba yemali sibehlule babe sithembile indaba bazayilungisa but hayi umuma wakho ngiqhubeka usuba mubi. Kodwa ukuthi labo bona okuyibo abantu abalwama-business yibo abantu abenza imali ngoba bona bayenele ukuthi bahambe bayekhuluma lama-bank managers bathole izimali ngoba bonke la bantu abagcwele ezitarada imali yaso zabo.
Asizweni umbono kamnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe ngalolu daba.
Phela inkinga yokuthi nxa imali eyangaphandle kwelizwe izakala kuphela emsikeni laba bafuna ukuthi balethe impahla zokulungisa impahla ama-raw materials kumbe ukubhadala izikweletu ezingaphandle kwelisiko bayabe lagena emsikeni. So imali yakhona intengo yakhona iyasika sikhwela so kusiba inflationary. Ama-US dollar afanele ahlale ku-central bank ithathwa nje kuphela nxakama ingama-letters of credit kumbe nxamuntu ehamba akhona kuba khona esiredini. So i-policy statement eqakathekileyo ngeyokukhipha one of the currencies from the market kwenzele ukuthi kube le-currency eyodwa. Nxa kungalungisiwa khonokho iyabe ziyoke zincedisana udubo lwemali asuziluphele.
Umnumzana Ngwenya uthi mhlawumbe kule nkohlakalo kuhulumende ebangela ukumemetheka kwalolu hlupho.
Abantu abakuhulumende bona abaziza imali yangaphandle abathengisa igolide abaningi bakhona bayathakazela ukuthi imali yakhona ibe emsikeni omnyazi ngoba imali inzuzo yakhona iba phezulu amaprimiyamu aba phezulu. I-corruption yenza ukuthi abantu abahulumende bengafaki imithetho indaba engabotshwa bayazakala ukuthi ngobani izimali ziningi.
Umbuzo azibuza wona umnumzana Ngwenya uphendulwa ngukansela Moyo.
Izangaza amapolisa abe khona ngubani okumpolisa yena lo ongafuthi kuthola ekhuluma ukuthi khona ungadengisa imali ezitradeni yena ivele kuminini ngubani? I-government yezi black market kube period kumbe kulompolisa kumbe kulomsotsha kumbe kulobani ngaze amapolisa abe khona 1000 agenesi 200 vele bayabatshela njani ngangathi.
Umongameli Mnangagwa usanda ukugcizelela emhlanganweni wama-rallies akhe ukuthi udubo lokusilela kwemali luzaphela njalo enganqoba kukhetho maningi amakampani athembise ukuzovula amabhizimusi kweleZimbabwe okuzalithela ilizwe imali. Ibhanga le-RBZ lona lithesa amanye amabhanga umlando wokugagadlela imali kulokuboleka abamabhizimusi. Ukusenjalo ibandla lenkonzo ye-United Methodist Church Macedonia esigabeni se-Ohio eMelika seyaguqula impilo zabafundi ese-secondary school emzini we-Kensington koBulawayo yakha isikolo esihle esilakho konke okuthuthukileyo okunjengamanzi, amagetsi, lesigaba se-science lab. Anastasia Ndlovu usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Abadala bathi imfundo lihawu njalo yilifa elihle osekuyingoma yabahlali beKensington lapho abafundi asebehamba umango omfitshane ukuya esikolo njalo bethola laba bahlawulela izifundo zabo. Umfundisi weUnited Methodist Church eMacedonia uRachel Ham ongumqoqi wemali lempahla esiza abafundi beMsizini Secondary School obekuleli okwamaviki amabili uchaze ukuba uyaziqhenya ngokuzinikela kwabafundi labahlali beKensington ekuboneni ukuba abafundi bayafunda njalo bayaphumelela ezifundweni zabo. Umfundisi Ham uthi ulangazelela ukuba isikolo lesi sikhule sibe lekolishi yemfundo yaphezulu iuniversity eyebandla leUnited Methodist Church njengakwezinye izigaba zelizwe.
So ultimately, my plan for the 30 years down the road, 20 years from now, is that there would be a branch campus.
Silabantwana abahlakaniphileyo abathukutheleyo abazimiseleyo ezifundweni zabo njalo bafunda kakhulu ngokuqiniseka kakhulu okuze kwenze kwangifaka umhawu ukuthi senze lokho esakwenza kuedolobheni lemdali lapho esile University Court. So sikhangelela ukuthi eminyakeni ezayo elichumi kusiya kwengichumi lanhlanu lesi sikolo sikhule naso size sibe yiuniversity ekuhlangothi lwe.
Umphathisikolo weMsizini Secondary School uMnumzana Kholwane Moyo ubonye usizwe lweUnited Methodist Church ekusunguleni isikolo lesi esasinabafundi abadlula amakhulu amabili.
Inkinga esihlangane lazo ikakhulu ikuswelakala kwama textbook. Ngananzelela nyakenye siqale uluhlu lwezifundo ezintsha esizibiza ngesiNgisi sithi new curriculum. So ngokunjalo ama textbook kumbe ingwalo zokufunda ziyasilela kakhulu ebantwaneni. Ienrollment yethu ingani iyakhula iyaphezulu. So sokulokusilela kwefurniture ukuthi abantwana babhale behlezi ezitulweni lematafuleni.
Umgcini sihlalo weMsizini Secondary School School Development Association unkosikazi Gladys Tafuma ubonge ibandla leUnited Methodist Church ngesandla esihle lenhlanyelo abayihlanyele eKensington.
Ibandla leUnited Methodist lisisizile kakhulu ngoba ukusungulwa kwalesi sikolo sisungulelwe yibo njengoba isikolo vele singesabo. Basenzela izinto eziningi kakhulu sibili basakhela lesi sikolo kusukusela ekuqaliseni kuze kube lanamhlanje lokho sindawonye labo besenzela izinto lapha lalapha ngoba sibhekana lobunzima thile njobe elizweni vele kunzima kunje silabazali abazali kwesensikhathi kabe nelisi ukuthi babhadale ischool fees ngendlela enjani efaneleyo basinceda lapha lalapha yana ekwakheni ekuphakamiseni abantwana besiye ema-sports abantwana besiye ezindaweni ezijiyeneyo.
Osakhulayo owafunda kulesi sikolo sisungulwa uHandsome Macala osengumbalisi njalo kulesi sikolo uthi ukubone kumqoka ukuba aze kupha akuvuna kulesi sikolo.
Ngiqala ukufunda ngo-2007 okungenze ngaphenduka ukuthi isikolo ngesethu and siku-community yethu so ngikubone kufanele ukuthi lami ngibuye ngizothuthukisa i-community yethu. Isikolo lesi singakabi khona behanjwa 10 kilometers ukuya esikolo ukuthi 20 kilometers uhamba lokuphenduka. Lokhu kusincedile ngoba kathesi isikolo sesiseduze njalo asisahambi imango emide so sifike endlini zokufundela singadinwanga.
Abafundi beMsizini babonye usizo olukhulu abalwenzelwa libandla leUnited Methodist Church bethi kudala bebehamba amakhilomitha adlula ichumi besiya esikolo kodwa manje konke sebekuthola eduze njalo bayasuthiseka ngemfundo abayithola kulesi sikolo. Ngimele iStudio 7 ikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Lo ngumbiko oveza imibono yelizwe leMelika. Amazwe asentshonalanga abhekane lenhlupho eziningi kakhulu, ikakhulu ezibhadelane lokwenzakala kweRussia lemhlubulweni weMiddle East. U-West Michel, okuhlangothi lukahulumende weMelika olubona ngokwenzakala emazweni asentshonalanga kanye lempumalanga uthi maningi amazwe abhekane lokwenzakala endaweni lezi. uthi ilizwe leRussia lisebenzisa imali engcolileyo ibutho lokunye okufanayo ukwenzela ukwethusela amazwe ambalwa angcelelanelayo. UMichel uthi kusobala ukuthi ilizwe leChina lidinga abangani ngokusebenzisa umnotho walo obukwa ngamanye amazwe ukwenzela ukuthi ligqile impande endaweni ezijiyeneyo. Uthi ilizwe le-Iran lalo lithwalise nzima amazwe akuzwekazi le-Europe ngoba lenza ukuthi kube lokuhlupheka okumangalisayo e-Middle East. Uthi lokhu kwenza ukuthi abantu babaleke ngobuningi babo belubhekise e-Central Europe. UMichel uphinde wathi lokhu kuthwalisa nzima amazwe amaningi lapho abantu laba abafikela khona. Uthi konke lokhu kubisela muva amazwe la lapho abantu laba abafikela khona abakhangelelwe ukuthi bazagcinwa ngemali yemithetho ebhadalwa kuZulu. UMichel uphinde wathi kumele amazwe asemhlubuleni weCentral Europe azimisele ukulwisana lodubo lolu ngokuhlolisisa okuhlupha abantu ukwenzela ukuthi kulungiswe ngesiphangiphangi kungakamemetheki. Lo bekungumbiko oveza imbono yelizwe leMelika.
Umgcini sihlalo wenguqu umdlalo umncintiswano wenguqu ezizwe zomhlaba ungena isigabeni sama semi-final lamhlanje ntambama lapho kuzadibana khona omakhelwane iFrance leBelgium. Kubika uJoseph Njanji.
Sekusile amaqembu amane kumncintiswano wenguqu okudinga intshantshi zomhlaba jikelele oqhutshelwa elizweni laseRussia kulezi nsuku. Njalo namhla ebusuku kulo mdlalo wokuqala okudinga iqembu elizangena kufinal ngempela viki. Lo mdlalo ngophakathi kweqembu leFrance leBelgium wona azadibana ngehola lethoba mnembili namhla ebusuku. Njalo elizanqoba lizalinda elizanqoba phakathi kwele England leCroatia kusasa. Amazwe lawa ngomakhelwane njalo akadibana kabili phambilini kumncintiswano wezwe zomhlaba. Njalo iqembu leFrance lelanqoba kuleyo midlalo eyadlalwa ngomnyaka ka-1938 langomnyaka ka-1986. Nxa sekuhlanganiswa yonke imidlalo lawa amaqembu asekadibana khona, sizathola ukuba sidlale imidlalo engamachuma isikhombisa lantathu le kungegoqela leyo kuzwana amandla. Njalo iqembu leBelgium lanqoba kumidlalo engamachuma amathathu, kusithi eleFrance linqobe kumidlalo engamachuma amabili lane, ikanti eminye imidlalo elichumi lathoba munomunye iphelezi ngutshikilobhanqa. Loba kunjalo iningi labalandeli bomdlalo wenguqu lithi eleFrance yilo elizaqhubekela phambili liyedlala kufinal yalo mncintiswano walo nyaka. Intatheli zindaba yezemidlalo uNeshi Mkokoyarira uthi iqembu leFrance lizanqoba ngoba lilabagadli ababukhali abaningi.
Bonazani iqembu leFrance lilamathuba amaningi yokubana linqobe liqhubekele phambili lize lengena kufinal ngoba singakhangela ngabadlali abakhona iFrance ingazani iphambili ikakhulu sikhangele abagadli.
Olandela imidlalo yezwe zomhlaba kumabona kude uDaniel Ndiweni laye uthi eleFrance lizanqoba ngoba likwazi ukuvikela isango lalo okuyinto eqakatheke kakhulu emdlalweni wenguqu.
Mina ngithi France ingawina ngoba iFrance amaplayers angikhona ahlakaniphile, amanye ayasala emuva, amanye ngesikhathi may-attack. Manje aweBelgium baduba ukuthi basuke ba-attack bonke, bachese be-exposile emuva ngayo. Igedi labo lisalesilivuli.
Iqembu elizanqoba namhla lizadibana kufinal ngensonto mhla zilitshumi lanhlanu lelizanqoba phakathi kwele England leCroatia. Wona azadibana kusasa ntambama kusithi elizanqotshwa namhla lizadlala lelizatshawa kusasa emdlalweni wokudinga iqembu elizabhutsha imidlalo yelonyaka lisendaweni yesithathu. Ngiyimele Studio 7 ngobulawayo ngingujoseph Njanji.
Singakehlukani-ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Amapolisa athi kulicala ukudabulela abancintisayo amaposta abo okukhankasela ukhetho. Inhlanganiso yeVictory siyanqoba Trust imanyene leYouth Empowerment and Transformation Trust babe lohlelo lokubuthanisa abasakhulayo abancintisayo ekhethweni lalonyaka. Impumela yenhlanganiso yecubungula izombusazo yeZimbabwe Democracy Institute iveza ukuthi baningi abebutho abaphatheka kwezombusazwe. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.